So we see card is in the VOA in the valley. Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olambulela ku Studio 7 ngesonto mhla ka 11 kuMpandula 2022 ngoGives Dube. Endabeni zethu lamhlanje.
Sokuyisikhathi sendaba ku VOA indebele.
Olamukela ku Studio 7 ngesonto mhla ka 11 Panduka 2022 ngoGives Dube. Endabeni zethu namhlanje.
Siyababonga bonke labo amahlabe ezulu akhanye phithekile ukuthi iZimbabwe ayiselamthetho, amajaji seginye izanu chief.
Kulabantu abathi uJob Sikhalala abanye abakubandla le-Citizens Coalition for Change abavalelwe entilongweni abaphathwe ngemfanelo kumthethwandaba.
Lapha ahamba khona ngale ndlela ahamba kuyo, isiqubu somgwaqo sehlisiwe, abantu baphosela amaluba lapho emgwaqweni.
Sekuzinga eliphezulu kwimalungiselelo wokungcwaba indlovukazi uQueen Elizabeth. Kulabantu abathi uJob Sikhalala abanye abakubandla le-Citizens Coalition for Change abalijumi lasithupha 16 abavalelwe entolongweni kabaphathwa ngemfanelo kumthethwandaba. Abantu laba abagoqela usiqamfundo u-Ibo Mandaza, umnumzana Arthur Mutambara, unkosikazi Eleanor Sisulu wakwale South Africa, bathi uhulumende kaMnangagwa usekambule imithethwandaba ngendlela ethusayo. Bathi uMnangagwa labanye bakhe benza okwedlula okusenziwa nguhulumende kaMoyi u-Ian Douglas Smith. Bathi konke lokhu kumele kuphele ngoba uhulumende usesebenzisa imithethwandaba ekuvimbeni bonke abaphikisayo abagoqela uSikhala labanye. Kugwalo olujulileyo olwe-petition olunikwe umnumzana Meshack Sibanda osebenza kudalela ecabinet lehhofisi kamongameli, abantu labo bathi kumele imithetho iphathwe kahle kwele Zimbabwe. Sibhoqele umnumzana Felix Magalela Mafa ngodaba lolu.
Mina kima ngubona umehluko, ngibona nje ukufa kwake kufana nje lekufa kwabantu bonke nje abasezikhundleni eziphezulu.
Siyababonga bonke labo amahlabe ezulu akhanye phithekile ukuthi iZimbabwe ayiselamthetho, amajaji seginye izanu chief. Kodwa ke sibona ngani khonokho batshengisa mhlophe beyond shadow of doubt ukuthi amajaji lama-majestate eZimbabwe seginye izanu. Sibona ngani thina ngabe i-petition le befuna ukuthi ibe semthethweni for record's sake ngabe bayithumele ku-Chief Justice nguye olawula ezomthetho. Ikukhanya ngani baphosisile ukuthumela kupresident ngaphandle kokutshengisa isizwe lelizwe jikelele ukuthi izanu PF siginye ojaji lenkantolo. Kodwa sibona ngani singalandela khonokho okwathiwo nguMaduku ukuthi siyencinga nalo president Mnangagwa wasekelwa nguJonathan Moyo. Siyaphosisa sesizaba ngabantu isiginyamathe zezano isikhathi esiningi besenzile ukuthi babesebenzisa ugodo thina sibe lokhu sisubela. Amajaha wonke asayinileyo lo hayi siyawabonga kakhulu, kodwa sibona ngani balahle indawo lapho okungaya khona induku, abahambise ku-Chief Justice sizwe ukuthi kuzaphetha ngani.
Umnumzana Felix Magalela Mafa ukubandla le-Citizens Coalition for Change. Sixoxe njalo lomnumzana Tafasa Mugwadi ophethe uhlangothi lokwethulwa kwemibiko kubandla le-ZANU-PF.
Which rule book is he using? I don't know. And all that I want to tell you is that there are no political prisoners in Zimbabwe. Job Scala and his friends or accomplices were arrested on at a crime scene in Tumbisa, in a similar area. There is no doubt about that. And that people's houses were burnt, that people's cars were burnt, that people's shops were arsoned, that other people's houses innocently were burnt by Triple C hired hooligans at the instigation of Job Scala. And the video is there that testifies that.
Siyakuzwa konoko okukhulunywa ngudokotela Ipomandaza. Singazi ukuthi ngudokotela onjani ongehluleka nje ukucabanga ukuthi abone ukuthi kuyini konke lokhu. Konoko yakukhulumayo asibone ukuthi kuliqiniso. Nxa umuntu elecala ulecala. Nxa umuntu wona njengosikala uyabe wonile. Nxa ukuthi udingela ukuthi abe lebail, ye umethi nxa eyizuza ayithole ngendlela ezizo. So lokho ke abakukhulumayo sibona ngani yikuntengantenga nje. Uphonga ukukhuluma, uphonga ukufohlela nje. Siyabona ukuthi nxa abantu bevalelwe khona ngale kumele kusetshenzwe njengakhona kokusetshenzwa ijudiciary ukuthi umthethwandaba ubambe indaba ngokufaneleyo.
We don't interfere with the processes of the court. Our judicial independence is guaranteed and secured by the constitutional provisions of this republic, which constitution we authored together with the MDC and any other political parties and all Zimbabwe. I don't know what kind of what that petition means, but they must hear and hear this from me. The president is nowhere to interfere with the operations of the judiciary and the administration of justice in this country.
Umongameli Emmerson Mnangagwa, kalani la konke lokhu ngitsho lakancane. Khonoko ke okhulunywa ngabo Ipomandaza yikuphonga ukudlalisa isikhathi sethu nje sibonga ukukhuluma ngakho. So kakhohle phinde sibile ukuthi yikho kwenzakala khona ngale mthethwandaba. Mthethwandaba uzimele wenza khonokho okumele kwenzakale. Siyakwazi ukuthi kulabanye abantu othi bangawona bazothi ha bona bawonanga lutho kodwa bebone okunye okumangalisayo. Yikho phela sokukhulunywa khonapho ngabo Ipomandaza. Abathule nje khonokho abazama ukuthi bakhulume ngakho. Thina sikwaziyo ukuthi umthethwandaba uzimele njalo uzawenza konke khonokho okumele kwenzakale. EZimbabwe kulo mthetho hathi into zokudlala lezi.
Job Scala has been head brushes with against the law for several acts of conduct that borders on political violence. Not once, not twice. You know that. Is it the same Job Scala who started using in the bushes saying that he was now forming a liberation army?
Umnumzana Tafazwa Mgwadi ngobona ngokwethulwa kwemibiko yokubandla leZANU-PF. Asekuzinga eliphezulu amalungiselelo okungcwaba indlovukazi yakwele Bhilithane uQueen Elizabeth obhubhe ngeviki ephelileyo eScotland. Izidumbu zendlovukazi zisusiwe namhla lapho aphelela khona sabhotiswa endaweni eziningi eScotland. Kulungiselelwa ukuba indlovukazi yakwele Bhilithane ingcwatshwe mhlaka 19 Mpandula. Umnumzana Nkomiyaphi Msipha ohlala eScotland ngomunye wabavalelise indlovukazi.
Basuka la abhubhele khona eBalmoral Castle yakhe la abehlala khona le dlula emathawoninyana amancane kubo Aberdeen, Dundee lokungamadolobhanyana nje okungamavillage nyana okuncane okusendleleni eya esigodlweni Edinburgh lapho azofika khona azulazule futhi izitarada lapho ayedlula eHolyrood kuseParliament lapho azohlangabezwa khona ngomangameli labe monarchy ifamily yakhe lapho bese bemphelekezela ke ngemva kweceremony yakusasa andize aye eLondon lapho okuzenzwa khona futhi omunye umcimbi ofana lalo.
Umsipha uthi
lapha ahamba khona ngalendlela ahamba kuyo isiqubu somgwaqo sehlisiwe abantu baphosela amaluba lapho emgwaqweni kuyindlela yokumvalelisa kuzo zonke indawo adlula kuzo. Bamendlalela amaluba phansi emgwaqweni. Izimota ke lamaphoyisa konke kugcwele lapho bevimba ukuthi kungabi khona ohamba ngesiqubu esiphezulu.
Indodana yendlovukazi uCharles III nguye oseyinkosi yakwele Bhilithane. Unkosazana Shila Sibanda odabuka eZimbabwe uthi kumele abantu bakhalele umdeni wendlovukazi etshone ngolwesine.
Mina yebo Queen ngiyamkhalela. The reason why ngimkhalela ngiselizweni labo ngaba ngaba sasingabafuni sisala impilo yokuthi ye babulalo bani bayenzani bayenzani ngaba ambuya ngalapha elizweni lawo ngaba ngavela ngabayinyanya from the word go and enye into singayikhangelele laba bantu basiphethe kahle why singayihambi siye sihlalele ekhaya siye hlupheka khona into esesilazwe sesizenzile back home ngingabo bona abantu sithi asibafuni abasincede ngazo ngagula khona lapha ngiyesibhedlela nilashwa mahara ngingaphuma umsebenzi khona la irenti bayambhadalela
umasibanda uphinde wathi
asike siyekele ukukhuluma ngezinto ezadlulayo akusincedi ngalutho kwadlula thina kufanele sikwenze ukuthi asilungiseni lapho kwawonakala khona sifundise abantu abethu ukuya phambili hayi ukuthi bebuyele emuva sibe siloke sithi okhokho bayenzani okhokho bayenzani kwakuyinto enja sina sizayilwa siyilwa sisiyenzani ngoba sifundise ukuthi khona abantwana bekhule bele enga bengazi ukuthi direction ukuthi bayanga endikuza sinceda ngani khona lokhu kunini sisila 40 years siloke sifundisa abantwana ukuthi hey ilizwe leli kwakufanele ukuthi libe sokube so abantwana abakhula lakho besuka lapho labo sebekhula khona kho laba abantu babo bakho babakhulisa ngakhona lokho asike sizameni singabantu ukuthi sike sikhangele ukuthi sifundise abantu bethu ukuthi siye ngaphi silungise lwaphe esifanele sikulungise
umfundisi Raymond Motsi webandla le Baptist Church uthi banengi abantu eZimbabwe abangazi uLuto ngendlovukazi yakwele Bhilitane eyake yethekelela ilizwe leli
vele ngabantu abadidekayo abantu abazama ngandlela zonke ukuthi basibe labo lokwana vele akulani labo angikwazi ukuthi angikhole ukuthi abaningi bangikhona babesabele ngakho khonokho ukubhubha kaKristu
unkosazana Jamaine Ndlovulayo uthi akutsho lutho kuye ukubhubha kuka Queen Elizabeth
yes abantu bakhuluma ngo Queen Elizabeth uthi ngobe shonile njena mina kima ngubona umehluko ngibona nje ukufa kwake kufana nje lekufa kwabantu bonke nje abasezikhundleni eziphezulu othi ngatshona ngithi ngibe condolences bekwathini akungenzeli umehluko ngoba ezithina abantu abamnyama plus abantu besindebeleni akulandele thina esayibenefita from yena uba ukuthi abe ngophethe khonale so kuyafana nje ukuthi ufile uyaphila akuwenza umehluko
kule nkokheli yamazwe omhlaba wonke jikelele ikhangelelwe ukuba izavalelisa uQueen Elizabeth ngesikhathi engcwatshwa emathuneni eWestminster Abbey. Siyohangeni kusigaba esilandelayo sike sibone ezivela kwamanye amazwe amafitshane. Abezindaba abe-Reuters babika ukuba ele-Ukraine selihlasela ngamandla ibutho lakwele-Russia endaweni lapho ele-Russia elalihluthune khona ingxenye elizwe leli. Kodwa ele-Russia lithi alehlulwanga kulezo ndawo ngoba lijonge ukukhulula kuphela isabelo se-Donbas. Namhla lusuku ele-Melika lahlaselwa ngamalucaca olwaziwa ukuba kuthiwa yi-September 11. Amalucaca asebenzisa indizamtshina ezadiliza izakhiwo edolobheni le-New York. Abezindaba abe-Associated Press babika ukuba baningi abantu abahambe kuleyo ndawo bafaka amaluba kulandela ukubhubha kwabantu abaningi e-New York. So isikhathi sezamasiko. Uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke namhla sixoxa ngomgubho wenkosi uMzilikazi wenziwe izolo emhlahlandlela. Umnumzana Bowman Khumalo isikhulumeli sikabulelani loBhengula wakhethwa umdeni wokhumalo uba yinkosi kaMthwakazi uthi kuhambe kahle emhlahlandlela.
Msakazi ngiyabonga kakhulu ithuba ongipha lona. Msakazi ngithi ngisho hayi into esiyibona izolo kwabulawayo kusenziwa imatch into esiyibona emhlahlandlela izolo ibe yisimanga ibe yisimanga impela ngibikhumalo isikhulumeli senkosi lobulelani loBhengula kaMzilikazi ngibonga isizwe sikaMthwakazi ngokuphakama ibe enhle into esiyibona izolo kuyahlangana amahlaba ezulu kuyahlangana akusayiwe emuva hayi kodwa into engiyibona izolo iyinhlengezelisa inyembezi ngoba isizwe siyahlangana into engiyibone laphayana iyesabeka umsakazi bekungomncane kungomdala kungomutsha kungosopolitiki ngobe bukhosini wonke umuntu wepolitiki wamukelekile ngani ngathinta mboni upresident wezaphu Sibangilizwe ngibone MP lo former MP wenkaya uBhebhe ngibone omamguni babo MDC ngibone bekunezinduna kuphumelela induna ezimbili kwa abantu izikhulu zakithi ugodadu bekhona kube mnandi kwaba mnandi kwaba mnandi sadla sonke
uphinde wathi bekulabantu bemzini emhlahlandlela
besineze thekele ezivele South Africa engenze sure ukuthi ziyathola inyama zidle ngobunengi ngoba uma thina sifika le kwaZulu basipha inyama engeke eqiwe ngumntwana yilokhu lami laba bemzini abavele South Africa ngenze isiqiniseko sokuthi bayathola inyama enengi ngoba kubo le iyadliwa bantu bakithi bonke abasixhasileyo iMMCA eyiyo elungisayo udadewethu Makhumalo uSibu nabo bonke abaphathisileyo siyabonga kakhulu kube yimpumelelo emangalisayo inkosi ivunule kwaba kuhle kwaba njiyana abantu abadala bekhona hayi kusasa lesizwe liqhakazile
sicoce njalo ngodaba lolu lomnumzana Nkululeko Gwabalanda Mathe ingcwethi kwezamasiko esintu
kusebenzeke kuhle kakhulu ukuzwanana inhlonipho lokuhlonipha amakhosi konke sicabanga ukuthi next year umnyaka ozayo kuzaba kukhulu ukudlula lokhu ngoba sinanzelela ukuthi imessage ibingafikanga ebantwini abantu bebona kusenzakala beziphumela ezindlini beze bebuza kathi kwenzakalani isikhathi khona bejoyina so sinanzelela ukuthi next year sicethe sibambisane wonke abantu isikhumbuzo senkosi umzelikazi umbumbi wesizwe sonke noma useSouth Africa noma ungaphi siphakameni sincedisana nini sibonile kunabantwana abancane abaningi kakhulu laphayana abadinga uxhaso kakhulu kithi babonisa ubuntu babonisa inhlonipho so into ezinjengazenzela kudingakala ukuthi thina abadala sibaxhase nini laba bantwana
umade uthi kumele usuku lolu luqakathekiswe nguhulumende
abantu bachitha isikhathi eside kakhulu behlukehlukene ngemibono ngendaba zepolitiki kodwa uma kufika lolu suku abantu bayahlangana so sinanzela ukuthi uhulumende ngaba yinto ongayinaka leyo lolu suku lolu luyenzwe kube yiholiday kube lusuku kuthiwa i-King's Elikazi Day kube yiholiday wonke umuntu abantwana bengaye ezikolweni wonke umuntu sinakele lo usuku ngoba sinaze ukuthi abantu bajabula kakhulu uma kulalolu suku olwenziweyo olwayizolo u-10 September
sigqiba lapha udaba lwethu lwanamhlanje asidibaneni singabaphilileyo ngeviki ezayo
bayawutshela bathi salulandela
salulandela
yiwo nomsi
salulandela
silesizwe ezokholo lwesikristu silontungameli Gomo
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya igama ngotungamili Nkomo lamhlanje silomfundisi Thandeko Sintimkandla usiphathelene mfundisi
sibingelelani bazalwane abathandekayo ngolunye njalo usuku lapho inkosi esivumele khona ukubana sihlangane ndawonye sabelane ilizwi layo eliyilo empeleni elivuselela imoya yethu namhlanje ilizwi lethu esiyakukhumbuzana ngalo silithola encwadini yezaga isahluko sechumi ivesi kumbe indima yesikhombisa izaga 10 verse 7 kufundeka kanje ukukhunjulwa kolungileyo kubusekile khepha igama lababi liyabola ukukhunjulwa kolungileyo kubusisekile khepha igama lababi liyabola okuthiwo ngumbhalo lo kuzaga zikaSolomon yikuthi umuntu angedlula emhlabeni kumbe angasuka emehlweni omphakathi usekhohlakele umuntu ongumuntu ukhunjulwa izikhathi zonke ephila lanxa engasekho emhlabeni ngubana umuntu vele yena ngokwakhe kanyamalali kukhona okusalayo naye leli livi ke uSolomoni nxa eloba lapho uthi ukukhunjulwa kolungileyo kubusisekile. Okuqala ukukhumbula into ekhona eyadalwa lo muntu ukuthi umuntu nguye olawo amandla okukhumbula lokho ayabedlule kukho kumbe abekuzile kumbe abekubonile abesekhumbula ukuthi yenze lokho kunje kumbe lumuntu wayenje. Ngithanda ukuthi kuthiwe ukukhunjulwa kolungileyo kubusisekile singakangeni kwisiqephu sesibili. Olungileyo kuthiwa nxa ekhunjulwa kuba isibusiso kulaba abamkhumbulayo ngobana kuningi abekhunjulwa ngakho okulungileyo. Okulungileyo ngokunjani? Ayisezigqoko azigqokayo kumbe ukudla akudlayo kumbe indlela imota zakhe ahamba ngazo nxa ilezi mota ingabe yini okubonwa ngamehlo. Lapha uSolomoni uthi ukhunjulwa kolungileyo kubusisekile. Olungileyo ngombono wami ngumuntu olengaphakathi yakhe, olenhliziyo yakhe enza izinto ezilungileyo. Umuntu olothando, olesineke, ongaxabanisi abantu, oletha ukuthula phakathi komndeni lasemphakathini, owenza izinto ezikhanyayo lakubani ukuthi izinto ezilungileyo, onakekela izintandane, ohambela abagulayo, obamba umlomo wakhe angaphongukuphafuza njengabe yini obuya emlonyeni wakhe, owazi ukwabelana labaswelayo nxa elakho, angabi ligovu, angabi yisihwaba. Olungileyo ngowazi ukuthi akhangele abone ukuthi angasiza njani emndenini wakhe kumbe lasemphakathini. Olungileyo ngena lowo othi nxa umkhumbula uzwe lawe ubobotheka ngobana kuya kubusisa ngaphakathi. Wena-ke ukhunjulwa ngani? Ngithe sisakhuluma ngokukhunjulwa kolungileyo, zama ukuba isibusiso kwabanye ukwenza okulungileyo. Asikhuleke Baba Thixo engcwele, senze sibe yilabo abenza okulungileyo, sibe izibusiso kwabanye. Amen.
Lolo bekulohlelo fuselela umoya selomfundisi Thandeko Sintimkandla. Asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungamile Nkomo.
Kwezemidlalo, iqembu leIslanders Football Club linqobe eTriangle United 2-0 emdlalweni wePremier Soccer League odlalelwe namhla koBulawayo. Nansi impumelelo yeminye imidlalo efanayo. Black Runners 1, Dynamos 1. Cape United 0, Tenax 0. Siloko sikwezemidlalo, uColin Nyambiya owayedlalela amaqembu atshiyeneyo usevule isikolo semidlalo. UJoseph Njanji usethulela lolu daba.
Isikolo seYoung Flying Stars Soccer Academy safikisa iminyaka elitshumi ngenyanga kaMfumfu, njalo uNyambiya uthi izithelo zemisebenzi yabo seziqala ukubonakala.
Abafazi uqasa ukuphuma manje ngenxa yokuthi siqale omkhulu e-11 year old and he's now 10 years, so the oldest player is now 21. And sisi labafana abangu-4 United States of Scholarships, Nebeo Ismail, Tatenda Mukudu, Sean Matika, lo Denzel Kaviza baku-scholarship in the States. They are very good players, but kuzobe kwanisa isikolo lama-football scholarships, my universities, United States.
Kuminyaka elitshumi uNyambiya usesebenzela abaqeqetshi ababalisa abadlali abake badla uBhedu, ababalisa uMaster Masiku, uSiza Khoza kanye lowayengukapteni weqembu labesifazane elimela ilizwe uNomsa Boys Moyo.
Ebhoreni sasekhona ngikhona ku-10 okathesi ngisebenza le Young Flying Stars Academy, ngu-assistant coach under-20, then ngile under-13 ngikhocha
uNyambiya uthi isimo somnotho singabe sinzima, kodwa ukuba khona kwabo kweminyaka elitshumi kukhomba ukuzimisela kwabo.
Isokhanda bekufuze ibe ngcono, cale vele kunzima, azange sathola kulula in any of the part of the 10-year journey. It's always been tough and tough, but we manage to be resilient. So I think we are resilient to make sure we keep on until this Premier League academy. This class is testing some players. So we scout some corner. So that is kind of it. This is the two that are going
to be. Unyambia uzalelwe edolobheni leVictoria Falls kodwa ukhulele edolobheni lakoBulawayo lapho adlalele khona amaqembu abalisa ile Stops Camp kanye lele Otrix Spurs ngomnyaka 1997 uthethwe liqembu leZisco Steel enkabazwe kwathi ngo-2000 ubuye kuqembu leReal Stars koBulawayo ngo-2003 uphume wadlala phecheya kwele Albania kwathi ngomnyaka ofanayo uphenduke wazodlalela iqembu leShapani Mine ngo-2004 ubuye lenjalo kuqembu leReal Stars kwathi ngo-2005 udlalele iqembu leHighlanders okomnyaka owodwa wasebuyela futhi kuReal Stars ngo-2006 uphinde waphuma njalo elizweni ngomnyaka ka-2008 lapho alubhekise kwele Botswana lapho adlalele khona iqembu leBotete Young Fighters lapho adlale khona waze wathatha umhlalaphansi ngo-2011 kwathi ngo-2012 waqala isikolo seYoung Flying Stars Soccer Academy. Sikhangele impumelelo yemidlalo edlalwe namhla kusigaba seCasalaga Premier Soccer League. Iqembu leCapes United libe ngujiki lobhanqa 0-0 lele 10x enkundleni National Sports Stadium. Iqembu leBlack Rhinos libe ngujiki lobhanqa 1-1 lele Dynamo senkundleni yeVengere kuthi iqembu leHighlanders linqobele Triangle nge-2 kanya emdlalweni obusenkundleni eBarber Fields. Umgadli weqembu leBoso uLinoth Chikuwa nguye ulitshayele emambuleni kabili. Ngiyimele Studio 7 koBulawayo nginguJoseph Njanji.
Aligutongo emitoba
Salibona lonke injani. Igama lami nguThemba Maseko lokuzalo. Ngizalwe endaweni yasePlumtree esigabeni saseMpandeni esigodini saseMkhayeni. Ngizalwe nguCoach Maseko noQonda Pindlovu. Igama legroup kuMthombo Wegazi. Ngiqale ukungena kule music industry ngo-2018. Kube nzima kancane endleleni ebengihamba kuyo kodwa ke amandla kaNkulunkulu namandla kaJehova. Kufikile isikhathi sokuthi album liphume noma liphume sekulate ekuqaleni ka-2019 kodwa ke ngilibiza ngokuthi ngelika-2018 vele album lona leli ngisapheka elinye CD elitsha njalo ngumthombo wegazi enesihloko esithi elwa nesitha sami on WhatsApp calls uyangithola kule number kanti mawa usendaweni yase Soweto around Soweto Zola eJohannesburg Tembisa kuCosmos endaweni ezinjalo ngiyakulethela iCD lapho okhona ke kanti just make a call we'll get you a copy.
Singagqibi uhlelo lwanamhlanje kodwa sikhangele bese lazo. Kulabantu abathi uJob Skala labanye bakhe abakubandla le-CCC abavalelwe entolongweni kabaphathwa ngemfanelo umthethwandaba. Sokulungiselelwa umngcwabo wendlovukazi uQueen Elizabeth. Sigqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje oluvalisayo uKip Stube.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yezimba.